sonke kambe siova 13 million eZimbabwe sokuza kuthiwa abasigadi izupho emadlambuzi ayikho izupho etsholotsho ayikho izupho amatitsha okuthiwa kaye fundisa emaphandleni uzahamba ngani njengoba amabhasi wonke ayihambe emareserva sathathwa ayasebenza emadolobheni kambe izupho leyo efoselwa abantu ngenkani kunani kule nyosimbe kugcwele imfayo nale yeCovid ukuthi abantu bahle batshabalale bakhwehlelane baphefumulelane akula okuthiwa social distancing abantu baphonga ukuhlala kungani izinhlanzi ezisemagabheni
Manje udaba lolu lungalungiswa njani njengoba sibona ukuthi ayisikho kwakuqala ibandla lakho labanye bekhonona ngenkampani yezupho kumbe ukusilela kwemota zokuhambisa
Ina asifuna udlame kodwa mbona ngani abantu kabalandele iconstitution eyokuthi uma sebehlukumezwa bona benzani ukuhlupheka kuzala izimfa eziningi idepression lestress ukuthi ingqondo ingacina sidubekile umuntu uyaphongwa uzokuthiwa uwile abantu kabavuse umhlonga bakhangelane lesilo hashi ukuhlala lisithi liyahlukumezwa lina lingazivikeli iconstitution yeZimbabwe ithi kule self defense uma wena subona ukuthi sibefuna ukuthi uyengena kuzupho usazi ukuthi ungabamba umkhuhlane weCovid ufanele ukuthi uzivikele thina sikwazi ukuthi imshikashika yaqala ngamaphoyisa ngamapholisa sebevaliwe ukuthi bangasebenzisi amakhombi yizi iningi yazo yizimota zamapholisa azama lawo ukuthi aziphilise sokungena labanye abantu labo abalezimoto ezincinyane ukuthi baziphilise kungenani sithi iprivatization ukuthi abantu abalezimota kazibe roadworthy bazirejistwe zikompite lezupho hayi ukuthi abantu baza kuthiwa lonke ngenani kuzupho bangangena kuzupho abasabhadalwa kahle babhadalwa after 3 months bona bebhadalwe ngama RTGS kodwa abantu abanye babhadala kuzupho ngamayusa konke lokhu ikuchaphaza abantu ikuhlukumeza abantu ikubamba abantu ngaphandle kwesandla kungani umakiti ungamfaka ekhoneni la uyeka eze kubambe intamo yikho ke siyacwicwiza sithi vusani umhlongwa lizivikele thina be-MDC siyabe lokhu sitshela amazwe sitshela ilizwe ukuthi into eyenziwa iZANU-PF ayilunganga khathesi selizabe lokhu lihlupheka lize likhohlwe ukuyarejista linqaphe kuvote ingcosana mahlabezulu vukanini